Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundlunye.
Abaningi bafuna ukuthi ayidlule lento, ayidlule, siqhubekele phambili, siphandele abantu bethu.
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bayakwamukela ukuphiwa izimota nguhulumende okwenziwe ababe yinkokheli yevuyo lezibra lelezandla.
And then this time around, akuzange kube lenketha abachabi lapha nombona azani kubhalansile.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yamarali endaweni ezijiyeneyo elizweni.
Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nancathi nasikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imessaging. Indaba yokuqala indaba ye-transformation.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo nye indlu eyodwa lapho ezibhalisele khona ukuvota. Linhlanganiso elengcwethi ezicubungula ezamanani ngendlela zakulezi nsuku ithi kulendlu yeHarare elekheli elilamabizo abantu abakuluhlu lwabavoti abedlula ikhulu 183 abahlala kundlu inye. Linhlanganiso ithi ithole amabizo abantu abedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 bele nombolo zesithupha ezabantu abazalwa ngo-1950 kodwa seziphiwe abantu abazelwe ngabo 2,000. Okunye kuvezwe yilinhlanganiso yokuthi kulabantu abangenelisa ukuvota kabili ngoba belamanombolo ezithupha afanayo kodwa ehlukene inombolo eyodwa nje kuphela. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe aphikisayo walokhu ekhala ngodlakela kumbe ukwethuselwa kwezinye izigaba zelizwe ngamalunga ebandla leZANU-PF phambilini ngokhetho lukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Yindlela vele iminyaka eminingi edlulile indlela bokusenzwa ngayo izinto. So umuntu uyazibuza ukuthi uma kunjalo lo sekhonona esesithi yena hayi lo ungitshaya ngesicathulo kakhipha izicathulo silwe ngezibhakela kuphela sasikwenza kunokho sisakhula sibancane. Asithi usulwela yakatheni alokhe kukhabe kuna ekulimaza wena ulokhu sithi kumele ngikhipha izicathulo akutshaya kuphela. Akutshaye uhlwe uthuse labantu abavele bekhangelela ukuthi mhlawumbe lolu khetho luzabangcono sebehle becabanga ukuthi kuthi vele kuyayenzala khona kuyana even noba soluphele ukhetho futhi ukuthi baqalise futhi ukuthi siqiliwe sikhawu kuyacula ingoma efanayo kuze kube nini. Usucabangela ukuthi mhlawumbe labona abaphikisa uhulumende njela ngoba sebesenzela izikhwama zabo mhlawumbe ukuthi bangaphikisa bancintise baphumale something ekuncintiseni khonapho ngoba angazi ukuthi enye impendulo umuntu angayithola esizathu sokuthi kuqhubeke kwinto efanayo nje bebelokhu bekuwa bekhala bethi bengakuwa kuvotwe kungakhethwa nampo sebekhala futhi kudlule bese besizalwakala ukuthi hayi kujikela ithebethebe i-economy umuntu onguye umuntu nje nguyodubekayo ekugcineni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi esithi kukhankaswe ngokuthula, ungathi uqinisile yini lapha njengoba amalunga ebandla lakhe kuyiwo agconwayo ngokubangela udlakela?
Same story, kuyafanana nje indaba yakhona kungani ngumdlalo thina sivela ku background nale yokudlala ama drama ukuthi kuyabhala iscript wena usuphiwa kama line akho oza ukukhuluma uzitshele lokuthi mawukhuluma lokumele uveze uzonda mawukhuluma lokumele usmile ujabule uyabubhalela iscript lesiya so iscript lesiyana asitshintshi vele kubalwa same script lokhu sihlele sikuzwa lo moyi umgabe ube khuluma into efanayo athi yena akafuni umsindo kodwa umsindo bekhona athi yena akufunakala ukuthula kodwa ukuthula kungatholakala umuntu wamshiwa uma ungababuza abantu sibili hayi laba abajabulayo labo begoka ama-t-shirt abaphiwa mahara kodwa uma ungabuza umuntu mpelo ozihluphayo ngokudingela umntana akhe ukudla ukuthi angamtshela ukuthi uyakujabulela khona okwenzakala eZimbabwe ukuthi angamtshela ukuthi uyajabula mpela ukuthi kulokhetho eZimbabwe abaningi bafuna ukuthi ayidlulele into ayidlule siqhubekele phambili siphande siphandele abantu abethu ngoba abazombangazwe ama-politicians akhanya anaki ngomuntu anaka ngezombangazo kuphela
ubona impumela yokhetho ingaba njani zindala zombili yini izana uPF leCCC kumbe hayi amanzi agelezela kweli lodwa ayibahla
hayi singazo ukuthi izindala ukuthi zilamandla sifuthi sezindala vele zihleli zisenza khonoko inkabi lezi yadibana abantu babukele ithuzwe le ukuthiwa yi-CCC ukuthiwa yi-MDC vele ngoba kutshintshe nje amagama kuphela into efanayo ithuzwe baleke uyibone isitshinga nanso siveze uthuli luphandla abantu uthuli lwakhona sebeyigwazile ngemva kokhetho lolu izawina izanu ingawina i-CCC izokomplaina baze bagcine babhubhudla amagwebu
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula ezelizwe obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Lokhe sikudaba lwezokhetho umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Jamisa uthi nxa engavotelwa eZimbabwe liza kwamukela wonke umuntu okugoqela labo abaphuma elizweni bebaleka isimo esingasihle sezombusazwe abagoqela owake waba kuzana uPF umnumzana Sevia Kasukwere lo mnumzana Jonathan Moyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa kugidwa abasekeli be-CCC bethakazelela umkhokheli wabo webandla leli umnumzana Nelson Chamisa. UChamisa wenze imihlangano emibili eqala kumrombezi Growth Point duzane lomuzi owayengumongameli welizwe uMuyi umnumzana Robert Mugabe. Esuka lapho uChamisa uhle waya edolobheni leseGuthu enkundleni yeFuphajena lapho athole kule nkulungwane zabantu. UChamisa utshela abasekeli bakhe ukuba ukuze leli lizwe liphumelele kumele lamukele wonke umuntu okugoqela abasuka bebaleka lebalekela isimo esibi sezombusazwe.
Why are Zimbabweans in South Africa? Why are Zimbabweans in Botswana? It's because they are not happy with a government in Zimbabwe.
UChamisa uthe uhulumende weZimbabwe owezanu PF nguye oyenza ukuba abantu bahambe kwamanye amazwe ngenxa yomumo omubi wezomnotho lezombusazwe. Uthe ukulwisana labantu ngenxa yokwehlukana kwemibono okwenza abanye begcine bebalekela kwamanye amazwe kumele kuphele. Ekhuluma emhlanganweni lindalela izindaba esigodleni sebandla lezanu PF isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mtswangwa uthe bakhangelele ukunqoba ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% ukukhetho lolonyaka. Lokho kugcizelele lilunga lezanu PF umnumzana Mabutho Moyo othi uChamisa uyaphosisa
hayi sobantu sabathatha serious njalo amaZimbabwe ezivela abathatha serious bazathatha serious bona bababe bangumsindo bese ndaweni ezikhatshana bangavotiwe lokuvota kodwa hayi eZimbabwe usekelwa abaselalo lapha.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba uhulumende kaChamisa uzaguqula impilo kaZulu.
Okokuqala umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nanxathi nasikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imessaging. Indaba yokuqala indaba yetransformation. Indaba yesibili itransformation asikhuba ukuthuthukiswa kwendawo, ukutshintshwa, ukulungisa imigwaqo, ukulungisa ke intambo zamagesi, ukulungisa ke ama-railway network, ukubana siphendukise i-infrastructure yelizwe. Okwesibili umongameli ukhulume ngendaba ke ye-development ukubana sathuthukisa njani indawo ehlala abantu.
Ekhuluma kulo mhlangano uChamisa uthe uhulumende wakhe kasoze athathe umhlabathi ebantwini abansundu njengalokho kutshiwo libandla le-ZANU PF esithi uza kupha abantu abalomhlabathi incwadi zama-title deeds. Uthembise ukulungisisa inkinga ezibhekane lengatsha zezempilakahle, ezemfundo, udubo lokuswelakala kwamanzi, amandla kagetsi lokutholakala kwemisebenzi. Umhlangano kaChamisa eChegutu uphose waphazamiswa ngamapholisa esithi isikhathi sesiphelile, kodwa uChamisa uqhubekele phambili. Ukunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje ukhokhele imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo ese-cross dede ewange Mathebelele North owebandla lakhe le-ZANU PF. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bayakwamukela ukuphiwa izimota nguhulumende okwenziwe ababeyinkokheli yevuyo lezibra lelezandla. Abantu laba ababe kunhlangothi le-high command abalitshumi lanye ababe ngabe zibra laba isikhombisa abezandla baphiwe imota zohlobo lwe-Ford Ranger Wild Track eyodwa ebizwa inkulungwane zamadola ezedlula amatshumi amahlanu i-$50,000. Abaphiweyo laba babalisa owayengumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko. Sixoxe lwalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mgandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngazani omboko lapha kuzoke fika umazinyane laphana. Ngathi mina bonke nje i-high command to be recognized today. Ngibona ngathi kungumbono alright but it's too late. Kodwa ke izifiso zigcwalisiwe zabo and then this time around akuzange kube lenketha abachavi laphana, ngibona ngazani kubhalansile and then you can see laphana ukuthi Zitra ibe labantu abaningi laphana bengu-level. Iyishithi team yebhora yonke. So khona lokhuyana mina ngokwami ngitshayela ihlombe khona lokhuyana. Whether baphangisile kumbe baphuzile uba lungisela, but above all ngibona kuyinto eqondileyo. Yes, singachothoza nje sisole into yonke yenziwa yi-ZANU PF kumbe umkhokheli welizwe u-honorable ubaba Emmerson Mnangagwa, but singasoli lokho kwenzelwe abantu bakithi. It's not only ukuthi abantu bakithi but for the first time khona kuyani ukuthi khona beyingeje bephiwe lokho abakuphiwayo at that level. Kodwa ke they must also go further becabange abantu abanjengalaba abadlulayo like amanye ama-generals umba ama-brigadiers angasekho. Usifas ucele ngomunye womuntu omele ukuthi bemkhumbule, osigogi bamele bebakhumbule bonke bona labo ngoba nimuli zabo abanye abantu laba zisesekhona. So they must be remembered. Besides that kumele lakho kukhangelwe the generality yama-veterans both Zipra and Zandla, they must be recognized there. Ngibona ngazani ukuphuza kwangikhona yikuthi yena ngokwakhe upresident angazigoqeli ngabantu laba abangazenge bempini abangatrenanga. These are the right people to be the advisors both sides Zipra and Zandla kabahlanganiswe bebe you are my advisors ka president and then shape the way forward of this country than these people who are totally empty in their brains abangazilutho. You find that uthi khona advisor ka president uma advisor.
Ngokubona kwakho imali le esetshenziswa ukuthenga izimoto zona lezi aso mali engasetshenziswa na ukuthi ilungisise izibhedlela lokunokunjalo?
Ye imali le kungakhanya engazani imali engabi isukela khona nxa isuke ezikhwameni ze-government there is nothing paid there kathi izavela ngapi akusoze phela kusuke uma umuntu esiyadinga i-donation kumbe odona kumbe i-loan from other countries or any other institution or ministry lapho ephume khona khona lapho kuqondile abayiphiwe imali yona le izingene khona futhi zimali zabantu ebezingakhi izibhedlela kumbe zakhe izikolo kumbe ama-university no that's not it khona lapho isebenzile imali yona le yona leyo mali izibe khona kuthiwa yi-public funds yavela ngaphi nxa inge-public funds ayisengi-abhuzwe laphana umuntu oyabe sithona imali le ya-abhuzwa walana lokuthi abantu laba bephiwe i-high command i-recognize laye iphiwe izicoco zabo besaphila now what is now left ukuthi khona besaphila benjalo ngabaphiwe ama-institutions kungaba le-university kungaba izibhedlela zibe lamabizwa abo bona laba abantu besaphila kathesi labo mzwane opening bebekhona kulezo ndawo especially abantu abanjengobo Jane Ngwenya labantu nanxa engasekho uJane Ngwenya whatsoever but kakube lakho kwisikolo sesecondary siyabizwa sithiwe khona iJane Ngwenya girls high or primary that is a good recognition so ngibona ngazani lapha naye uhulumende uzama ubungcono bakhe uphela asoze kuswelakala ukuthi kulibe labantu abasolayo kodwa ke ngibona ngazani uthethe inyathelo elihle
lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi uZulu usemukele ngenjabulo ukwehliswa kwentengo yempuphu leflower kulandela ukuqina kwesindo sedola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akweleNiger athi asehluthune umbuso kamongameli Mohamed Bazoum owangena embusweni ngomnyaka ka-2021. Iphephandaba lobulembu ele-internet izimlive.com njalo lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise indizamtshina yokubeleka kwele China ebiza imali ngamadola afika phose isigidi esisodwa US$700,000 eyokuya kwele Russia okulomhlangano we-Russia Africa Summit. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi abahle, hayi siyaphila. Studio 7, lethemba le right basakazi bami, yeli, kukhuluma nomluleki Moyo, semambale ngokuzalwa, la, ngokusebenza la eGoli, se-Alberton, yeli, ngizibuhlungu ngalabantu laba baku-5 laba ukuthi abafika laphana bezomosha idolobho lethu. Labantu laba mbono wami enginawo ukuthi mabhulawayo amahle, ngabayeka kanjalo bahlale le mpahla zabo, babone le mpahla zabo, le estradini, lingabathengeli, lithengele laba abantu eliyaziyo ukuthi yibo abantu abaphila ngokuthula nabo. Abantu kube yibo elibasupportayo labana libayeke kanjalo ngoba bona le ngqondo abanayo abazitshela ukuthi bona yibo bahlula namaphoyisa izoqedwa yithi thina ngokubayeka benjalo behlezi kanjalo lingabathengeli lezinto abazithengisayo okuyisho isicelo sameni laso Studio 7 ngoba labantu inhlonipho yinto engekho so asazothi emakhaya kubo laba buya khona inhlonipho abayifundiswanga kumbe bale ngqondo yale phathi yabo eyiyo ebafundisele eceleni ukuthi umuntu akahlonitshwa befike endaweni bezenzela umathanda lokhana kubi kakhulu basakazi bami bengicela nje ukuthi kodwa uyama ingavulwa mpela izwakale abantu bakithi beyeke ukubathengela labantu bebayeke kanjalo babone lezi nto zabo esitradini. Ngiyabonga Studio 7.
Igama lami nguMthandani Ngulube. Ukhona umlayezo engiwutholayo la ukuthi khona iqembu leZANU-PF lifika lisebenzisa abantu bakagovernment like ama-prison ward, ama-gadjele, ya ababalisi, amatisha, amaphoyisa ukuba benze i-door-to-door campaign. Sengikutholile lokho esigabeni sase edolobheni labo Bulawayo eGweru ya nekwezinye nje indawo eziningi yikho abasebenzisa bona abantu bakahulumeni ya besithanda ukuthi kona lokho kuvezwe vezwe kuma kungabe sokuveziwe ke ya bonakala ukuthi ubugebengu loba kufanele ukuthi nesisebenzi kahulumeni tholakale sesikhampeynela iqembu elibusayo.
Livuka njani, livuka njani ngale ekuseni kustudio 7? Ngiyalibingelela lonke balaleli. Igama lami mina engikhulumayo ngu-Osias Masukume. Ngiyangithi asimlandeleni umfana omncane uChamisa, simvotele uChamisa. Singambe ukuthi umi njengoMoses wakhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe. So uChamisa ngamanye amazwi ufuna ukusikhipha eGibhithe, ufuna ukusikhipha kuFaro ngumnangakho asiseKhenani. Ungakunanzelela uFaro ngumnangakho akafuni ukuthi siyeKhenani, funa sale sokho siyizigqili. Yikho limbonelwa kangaka, yikho limbone engakhuluma iqiniso. Kahle kahle iphathi yezanu yabuswa ngamatsotsi, abantu besingakunanzeleli. Yabuswa ngabantu abafuna ukudla bodwa, yabuswa ngabantu abangamagovo. So lo nyaka manje ngiyabona ukuthi hayi, indaba yakhe ngani izophela, indaba yakhe ngani izophela. Ukhona umfana lapho, ukhona uChamisa lapho, ubana senyule
esanikla. Kunamabhasi akhona ngapho ayi 500. Ozanini ngobuningi benu sizovota, longarejistanga kade kuphela azotshintsha isimo ekhaya. Ma ufika ekhaya uthole ukuthi osebhuku la bantu bezanu sebengenile barobha abadala bakho. Watshele ukuthi utshintsha isimo, utshele abadala ukuthi be bavotele ibandla abalifunayo, bavotele i-president entsha we-CCC uChamisa, bavotele iMthwakazi, bavotele izaphu kuma-local authority. Bazame utshintsha isimo, sike sitshintshe sishwako kwi-president omutsha. Sikhathele ngayezanu le izinto ziyatshintsha uplus ngangifaka upresident omutsha elizweni. Sibambaneni bantu bakithi, silungiseni isimo. Okhulumayo ngumasengi ngilapho kobulawayo ephumula emadokini.
Hey, sanibonani, sanibonani Studio 7. Ninjani, ninjani? Mina igama lami nguLouis Dube. Ninjani khona ngapho ku Studio 7? Ninjani? Mina ngombono wami kufanele sikhiphe izani iphume ihambe, izani ihambe ngoba iyehlulekile for 43 years. Akulanto esenzela yona. Ungazuthi ungubaba ubona abantwana bonke bephuma ekhaya bekuchiya, uzusale unganamntwana ozomthuma. Kumele ubone nawe ukuthi uyehluleka. So kumele abantu uma bezovota bebone ukuthi bavotelana. Sikanje siphila silapha eSouth Africa, siphila kanzima, siyashiswa, senzani yonke into, siphila njengeenyamazana. Abantu besigijimisa, senza kanjani? So kuba buhlungu for 43 years esehluleka. Umdala umnangagwa kumele eshiye phansi, eshiyele abafana nabo bebone ukuthi nabo bazophusha kanjani. Siyabonga Studio 7.
Salibonani, salibonani Studio 7. Linjani Studio 7? Obingelelayo ngu-Alex Sibanda, phume evunda ePlumtree. Lapha ndibingelela, ngiyabingelela nje kwenzakale eZimbabwe la ayingiphathi kahle manje. Angizwa kuhle mani, mambona imali yalokuphuma ukutikhishe, kathi indaba engaphumi, kathi ibhondi leli, ibhondi leli lisebenzi leli. Ungathi usiyathengisa kuthenga uhambe uthwele imali engaka. Ethwala ngani imali yonke naleyo siyathengisile kwakuphela.
Siyabingelela emsakazweni weStudio 7, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu kangaka. Sibingelela abalaleli bomsakazo. Abantu beZimbabwe bonke kumele babekwazi ukuthi iZanu PF yiyo enza udlame kubantu. Since 1980, isukela kudala vele iZanu PF yayilo dlame, yabulala abantu bemandebeleni abangakanani iZanu PF, babulalela ukuthi babengaboni ngaso linye. So namanje ma beyenza khona oku abakwenzayo vele umkhubo wabo. So mina ngidaniswa kuzwa kulabantu abathi abacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF babangela udlame. Abacatshangelwa abantu bezanu vele yibo abenza udlame. Eka even manje kobulawayo laphana ama vendors khona la atshone chaya abantu, aqoka impahla zezanu, achaza chaya le journalist. Hoko kuzwa khona ukuthi intatheli izindaba iyachawa ngabantu abagqoka uniform. Uhulumende wakhona engabakuphi? Bona abantu abachaya ijournalist lapha kusukusaveni babotshiwe yini zokufika namhlanje? Bangqashangqasha basawutshaya abanye futhi. So uhulumende wezanu yena lo ophethe izanu, izanu vele ludlame nje. Abantu beZimbabwe mele bazi ukuthi izanu PF ludlame. So uma ufuna nje ukuthi uphume edlameni ungaboni into yokuhlukunyezwa, votela
into a opposite ehlukene lezandla bengazi lokuchaya kanjani bezandla ungabavoti ngoba ungabavotela bazoqhubeka bekuchaya ngoba bazi singabachala bazosivotela singabachala ama journalists azabaleka ngasabhali kahle ngathi ababoni ngani ukuthi abantu bezizana basichaya bese bebhale straight izizana uPF ichaya abantu siyabo
Studio 7 lichona njani badala mina ngokubona kwami umongameli wakithi uMnangagwa into ayihambele eRussia angiboni ukuthi lo ncedo ngoba ukuthi izokuzomsiza ngani mina ngendlela embona ngayo uMnangagwa ukuthi wenithanda nje izinto ukuthi usemaphupheni akhe nje kuphela ukuthi nxa esiza kwelakithi esethusela ngeRussia ngale kithi abantu bethu ukuthi yena bathi bebehamba betshela abantu bazakuthi bona bazavusa into bathathilize ngempilo ukuthi iRussia abanceda ngesikhathi kusile into eZimbabwe yikho kuphela ahamba ngakho ngoba vele uthanda udlame yena into athanda lo dlame cabanga ukuthi iRussia izomncedisa nxa sevusa udlame eZimbabwe kodwa lokho ngezake kwenzeke ngamanga nje kuphela ngaze akwenzeke uyabe ekhohlisa nje kuphela so into ayihambelele vele kayilancedo ngoba into ayenzayo kayilanjongo ave into ayenzayo isiqedakala uMnangagwa vele angikwazi umntulo vele unjani kube sengibuya lapha kulobaleke ku-FDCTS yakubandla lezanup f lo fana lokuhlanza amahlanzi ubuye wadla into ayenzileyo vele ayilangqondo ibuyelele nje kuphela phezu kweminyaka yonke besiwa lezanup f ukuthi bayikhiphe esikhundlana besephinda abuyele khonanto besetshela abantu into yini abantu abazayilalela vele ephuma emlonyeni wakhe ngezanup f eyincoma kangaka izanup f ibolile kangaka alo yehluleka uyehluleka kokugcina vele wazihlalela emzima ke wangangena into zombusa zakungcono ngiyabonga ukukhuluma ngosibani nangole uzwana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu 2 minutes kumbe phansi kwe 2 minutes siyabonga. Ukwezemelika indodana kamongameli Joe Biden uHunter ubesemthethwandaba izolo lapho umahluli athi isivumelwano sakhe labachuchisi esokuthi engavuma icala kasoze ajeziswe kumele sesulwe. UBiden wetheswa amacala awenkohlakalo abalisa elokungabhadali imithelo lokuthenga isibhamu yena isebenzisa izidakamizwa okungavunywa ngumthetho. Amacala la asebangele ukuthi ibandla lama Republicans lithi umongameli Biden kumele athathelwe amanyathelo okuxotshwa umsebenzi i-impeachment ngenxa yendodana yakhe.
Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Soto,
Tete Marvelous, Mike Wove, Atash Goriwa, Thomas Silvas, Murai Jena, Lloyd Amoyo, Mangujwa, Chingrai Madongo, Powero, Rutendo Mawere, Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mutanga, Kuzanai Musengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Unga Mili Ngomo, Flaxet Jeremiah, Sasbanda, Kuso Kumalo, Anastasia Ndovu, Mulondolozi Ndovu.
Umfundisi uRichard Moyo esitshayela ke ingoma yeStudio 7 nesigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphajedu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo yinye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngwa Fast 7.